senza ke lizolo izek yasibiza umhlangano wangkhona ukukhuluma ngendaba zanikeza i-voter registration. Bathe kule pilot program abayenzayo ezikuma constituencies lapha dole ama by-elections eChirumanzu, Zibagwe, Mount Darren West. Ama stakeholders they were not consulted. Abe bengazi ukuthi kule process enjani ngoba izekhona ithe i-exercise yena le yenza between but thina besingakwazi ngakho. Njalo kulezinye izinto ezama opposition parties ade zikhala ngazo. From the election of 2013, we have voted for. We have a chance to see that the Abandavan is the voters are going to be able to electoral act ngokuthi ama political parties, particularly ama candidates, are registered for any election. We have a copy of the voters for. If you want to know, 2018, what July 2018 election, who election Ghana, I'm going to have a copy of it now. And even up to now, I'm going to have a copy. So in that scale, I'm going to have a copy of it. If you want to for sure, if voters for the Nalea session, so 2018, I'm going to have a copy of it. Hlalisana nisibonisane ukuthi luhamba ngemfanelo ngoba i-voters roll i-election nxa engahambisanga kuhle sizatshona sikhononi imihla nemihla nxa sisenza ama-election ukuthi akulanto ehamba kuhle.
Mnumzana Chabangu, ubona ingani kuzaba lo mahluko yini?
Akula lutho luzatshintsha. Sikhangela abantu nje abadlala ngengqondo zabantu bethi siya kwi-election is going to change. Akula lutho luzatshintsha ngoba sikhuluma nge-voters roll eka-2013. Wonke umuntu sazihamba kwi-election akulamuntu wayitholayo. Khangele futhi lakathesi abantu bayasuka baya kwezinye izindawo. Akutshengisi lokuthi sebe-registile amabizo abo akhona. Akula la muntu olayo lelo copy abalayo. It's not biometric. Ungeke futhi sithathe istock ukuthi sithi leyana eyayikhona leyakathesi ukhona yini umahluko. Sibona nje kuphela kutshintshwe izandla ukuthi kungathiwa lamhla bekulungiswa ngusihlahla kusasa kuyalungiswa ngindwangu base besithi sokutshintshile. Ikanti-ke futhi lokhe kuphakathi izinto zonke zilokhe zikumdede kudlalisa nje imali yelizwe kathi sikhona kule ndlala engaka kuthiwe sihamba kwi-election evele siyaziyo ukuthi i-election yakhona is predetermined. Akula i-result eka-2013 singaze sithi zabangcono kulale ama-results esizawabona kathesi ngani ngoba kathesi khonokho ukutshintsha kwabo izandla bayenza imicimbicimbi eminye umuntu angakaze ayibona. Nxa ususiya ngapha kuzek baza kuthi udobayo wamtete nguye owayenza lokhu awusakwazi ukuthi onguye olengqobe ngubani.
Nkosazana Shiriyete, ngasizwile ibandla lakho lisithi alisoze lincintise kulolu ukhetho.
Masikhangelisisa i-constitution leyi esayi-adopta 2013 entsha ikhuluma ngezinye izinto okumele ziguqule in terms of ama-elections. I-electoral act ayikaqoqeli izinto zona lezi eziku-constitution yenu. Ungakhangela indaba kagono le yayenzakalayo anto gono bamyalisa ukuthi ebe ngu-senate ngenxa yokuthi yena wayefithi watransfer ivoti yakhe ngo-2013 ngo-December but and then is that the voter registration log transfer amavotes had been suspended. So as far as we're concerned, that process had been suspended. And we suspended kunjalo sizibuza ukuthi but i-constitution yeZimbabwe yakhuluma ukuthi hayi amandla kumele ihambe kuzekangeni. Njalo kade kukhulunywa ngosengeza ukuthi laba bantu akusakhanyi sebenikana umlando ukuthi omunye uthi izek omunye ukuthi i-RDS office. So ngezinye izinto kumele sizicace zona lezi. And then into emqoka futhi eyenza singaparticipate kuhlelo indaba ye-voters roll.